esikunanzelela ukuthi sikhaya lokhetho. Ukhetho lo lesingathi mhlawumbe i-watershed election. Sesikujayele kakhulu elizweni laseZimbabwe ukuthi nxa kusiya kukhetho kanje, inhlanganiso yezanuphiri ezindaweni lamapholisa yikho abakwenzayo lokho. Uzananzelela ukuthi kungekwenzakali lokho isikhulumeli samapholisa uke watsho nje ukuthi inhlanganiso yenhlanganiso ezisebenza against izanuPF zikhuluma ama hate speech lani lani, wasekhuluma ama radio. So esikubona ukuthi le is i-attack on the little democratic space ekhona elizweni. Akusethusi, yinto nje ejayelekileyo nxa sisiya kukhetho olunjengalolo lwenzima kuzanuPF.
Bathi inhlanganiso yakhe uMokoko kayikho emthethweni. Inhlanganiso ezizimeleyo kumele zirejistwe phansi kwawuphi umthetho?
Iye abantu banxa bethe bakhetha bayarejista lethizi ofisi yaseZimbabwe ukuthi inhlanganiso zabo zibe ngama-trust. Esithi nxa urejista kuthiwa i-notarial deed of trust. Kodwa akulamthetho obamba umuntu ngamandla ukuthi arejiste inhlanganiso. Yikuzinanzela ukuthi kule nhlanganiso eziningi ezinjengama-church, ezinjengama-student unions, ezinjengama-workers unions, zonke lezo nhlanganiso akulamthetho ozibamba ngamandla ukuthi zirejiste. Ilokho kuyikukhetha kwabo abantu ngoba kulama-advantages aphile nxa bethe barejista lokuthi nxa bethe barejista as a trust bavunywe ukuthi baqhube bayirejista as a PVO or private voluntary organization under i-Private Voluntary Organizations Act, okubanceda ukuthi nxa besithi kubuya impahla elizweni eZimbabwe lezo mpahla ziyangena zingazange zabhadala i-duty lento ezinjalo njalo i-equipment. So akulamthetho obamba umuntu ngamandla ukuthi arejise inhlanganiso yakhe.